sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 1 Nkwenkwezi 2020 ngupracitus Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, inani lasebefunyanwe belegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele liqinise laya kwizigidi ezidlula ezintathu, 3,332,894, kuthi eZimbabwe lokhu bengamashumi amane 40 abafunyanwe belaleli gciwane. Zintathele zindaba zeZimbabwe sezifakwe esibangeni sezisebenzi eziqakathekileyo esibizwa ngokuthi yi-essential service, kulandela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba ngesikhathi ilizwe libhekane lenkulisana le-COVID-19.
Onozindaba abalampahla lezinto zokuzivikela ngesikhathi behlaziya izindaba. Ngalapho-ke sikhuluma ngokuthiwa yi-personal protective equipment ngesilungu.
Kuhlelo Woza Friday lamhla sihamba leqembu elicula umdumo werumba elisacathulayo elesami express.
Ngoqala indlalela abanye abantu ngaqhubeka indlalela abanye abantu, kwathi manje ngalolo unyaka esithiyo nje ngasengiqalisa ke elami iqembu kuthiwa yiSamu Express.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani lasebefunyanwe belegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele liqinise laya kwizigidi ezedlula ezintathu, 3,332,894 namhlanje. Phakathi kwalelo nani, iMelika yiyo ekhokhelayo ilabantu asebedlula isigidi, 1,099,145. Sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili, 234,828 asebebelewe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele. Kodwa ke asebesinde kulo mkhuhlane sebesedlula isigidi, 1,053,516. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi phose amane, 38,825 asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus, njalo selibulele abedlula inkulungwane lengxenye, 1,634, kwasinda inkulungwane ezidlula ezilishumi lambili lengxenye, 12,543. EZimbabwe inani labale COVID-19 lokhu lingamashumi amane 40, kulabahlanu abasinde kulo mkhuhlane wabulala abane. Imithetho yezindaba zeZimbabwe sezifakwe esibangeni sezisebenzi eziqakathekileyo esibizwa ngokuthi yi-essential service, kulandela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lomkhuhlane we-COVID-19, kodwa bathi basebenza bengelampahla zokuzivikela lapho besebenza. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuphume namhlanje ngesikhathi eZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lezisebenzi ele-International Workers Day. Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngezamalungelo entatheli izindaba eMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, umnumzana Clarence Ziba, usola ukuhlukumezeka kwentatheli izindaba ngalokhu.
Onozindaba bayahlukunyezwa emsebenzini yabo bezama ukunika abantu ulwazi COVID-19. Phakathi kwenyanga kaMabasa, iMisa yathola ukuthi onozindaba abayisishiyagalombili bahlukuluzwa emsebenzini yabo. Leli linani esithemba ukuthi liphansi, bengabe bekhona abahlukuluzwayo kodwa bengazi. Phezu kwakho konke, onozindaba abalampahla lezinto zokuzivikela ngesikhathi behlaziya izindaba. Ngalapho-ke sikhuluma ngokuthiwa yi-personal protective equipment ngesilungu. Kudingakala ukuthi bethole izivimbamlomo, amagcobo lempahla yokugqoka uma bephandle besenza umsebenzi wabo.
Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uvumelane loSiziba.
Kulusizi abasebenzi uma bengatholi iprotective clothing ngoba yibo abasebenza on the front line labantu behlangana labantu okutsho ukuthi baku risk enkulu kakhulu ukuthi bethole lo mkhuhlane. So sicela ama companies wabo kanye lohulumende weZimbabwe bezame uku protecta laba bantu ngoba basinika iservice enkulu yabathi critical service ngesilungu. So siyacela sibili bebanakenele bengaze bathatha umkhuhlane lo oyingozi kabi.
Umqoqi wenhlelo kubandla lemthokazi Republic Party umnumzana Patson Xaba uthi kuyadanisa ukubona abantu besebenza bengelampahla yokuzivikela ukubamba iCOVID-19.
Namhlanje sikhumbula usuku lwezisebenzi umhlaba wonke jikelele iye kwahlangana nesifo se-coronavirus i-COVID-19. Kuyasidanisa ukubona izisebenzi kakhulukazi ezisebenza nomphakathi zingelayo impahla yokuzivikela kulesi sifo. Lokhu kungokusobala okutshengiswa nguhulumende wakulelizwe ukuthi akabanakekeli abantu njalo bangabantu abalobugovu obukhulu kakhulu okwenza abantu banganakekelwa kulesi sifo.
Isikhulumi sebandla le-MDC Alliance umnumzana Sibe Ntshirodza uthi kubalulekile ukuba intatheli izindaba zitholiswe impahla yokuzivikela ukubamba i-COVID-19.
Kuqakathekile ukuthi intatheli zezindaba zinikezwe lazo impahla zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 kumbe i-coronavirus ngoba phela umkhuhlane lo awukhethi ukuthi umuntu yisinothi, umuntu ngumyanga, umuntu lenkomo eziningi kumbe umuntu kala nkomo eziningi. Njalo zananzelela ukuthi intatheli ezindaba ziyangena ezindaweni ezithiyeneyo. Indaweni kuyabe kubalulekile ukuthi intatheli zezindaba zithole usizo.
Umabhalane jikelele we-ibhethi likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kulusizi ukuthi intatheli zindaba azilampahla yokuzivikela ukubamba i-COVID-19.
Sizwe ubana onozindaba kabana protective clothing kodwa uhulumende wathi ukuthi ba part of essential services kodwa vele khona akukho esingakutsho ngazo uhulumende lo akazange wazinikela nge-anything. Ngilethemba lokuthi amakampani abasebenzela yodwa kuzuthe kwenzi ebanikeza protective clothing.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosazana Nozipho Moyo uthi uhulumende uyehluleka ukunakekela izisebenzi.
Uhulumende weZimbabwe uyehluleka ukuthi eyenelise ukuphatheka kwezisebenzi njengabantu abakhangela intathezilindaba ama-journalist zananzelela ukuthi khathesi yikisi isikhathi sokuthi sile siqwayisa sihambisa ulwazi ngendaba ze-corona.
Namhlanje ilizwe limanyane lomhlaba linanza ilanga lezisebenzi ele-International Workers Day kodwa intatheli izindaba ziyakhonona ngendlela uhulumende aziphatha ngayo ethi lokhe kuqalela umkhuhlane kabatholi impahla yokuzivikela ukubamba umkhuhlane we-COVID-19 njalo bayahlukunyezwa ngabezomvikela kungakhathalekile ukuba isisekelo sombuso siyabapha ilungelo lokuthapha indaba ezweni. Embikweni owethulwe nguNobhala wogatsha lezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yokuxhumana ebulenjini eye-Twitter yena uthi uhulumende uyaqakathekisa intatheli izindaba ukuba besebenze bekhululekile bengahlukunyezwa. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngizihlale le evalweni izisebenzi eziningi eZimbabwe zisesabela ukuphelelwa yimisebenzi ngesikhathi zihlezi emakhaya phansi kweziqondiso zohlelo lukahulumende olwe-lockdown emizameni yakhe yokunqabela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus. Ngakwelinye icele abaholi bamankampani labo bakhala ngokuthi babhekane lenkinga ezimbalwa njengoba umsebenzi wokulungisa impahla abangazithengisa bathole inzuzo umile ngenxa yohlelo lukahulumende olwe-lockdown. Mavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi eleZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku oluqakathekisa isebenzi olwe International Workers Day. Umnumzana Sikhumbuzo Sibanda isakhamuzi saseHarare ngomunye wabahlalele evalweni.
Bekathi laye uhulumende futhi ancitsanga awucaci ukuthi ncitsanga njani ngunxisa bathi ngaba amabhizinisi ukuthi bangavali lokuthi sisebenzela zingalahlekelwa imisebenzi.
Enye inkinga uSibanda ethi ludaba lokungacaci kukahulumende ukuba sizobani azolutholisa abanini mabhizimusi abayibo abaqhatshi babo.
Wona amabhizinisi akhona azancediswa kanjani, bazancediswa ngayiphi indlela ukuze amabhizinisi abo aqhubeke esebenza lazo izisebenzi zisebenza. Akukacaci ke ukuthi bangaki abangalahlekelwa yimisebenzi ekupheleni kwekuvalelwa ke lokho. Asikwazi lokuthi phela i-lockdown le izaphela ke kuviki yezayo yini kumbe izayengezelelwa. Kuba nzima ukuthi sitsho ngalesi sikhathi ukuthi ekupheleni kwayo mingaki imisebenzi engacitha. Kuyaba nzima sile ukuthi siyekwazi okwamanje. Loko simbendele sibona nje ukuthi kuhamba ngayiphi indlela.
Umoyo uqhubeka ethi ohulumende bakwamanye amazwe baphakathi kokudinga imali abayibeka eceleni ukusiza abamankampani ngezikhathi ezinje, kodwa eZimbabwe akunjalo.
Ngapha ke kwele Zimbabwe besingakaze sibone ke inhlelo ke ezivelela kuhulumende ezingenza ukuthi abantu bancedakale nxa basezindlini okwamanje, kumbe inhlelo ezikhangelane lamakampani ukuthi ancediseke ahlaleke evulile. Ngoba zimali ezinganikwa amakampani ukuthi ekwanise ukubhadala izisebenzi bezincedisa njalo ukuthi bengavali. Asikaboni ke inhlelo ezivela kuhulumende. Sivala kwamanye amazwe ukuthi uhulumende ke bakhipha ke ama-packages, inhlelo ezithize ezincedisa amakhampani, ezincedisa abantu.
Umkhokheli wenhlanganiso yabosomabhizimusi labaqhathi e-Employers Confederation of Zimbabwe, MCOS, uMnumzana Israel Murefu uthi isifiso sabaqhathi yikubona izisebenzi zibuyela emisebenzini yazo ekupheleni kwe-lockdown.
Remember, businesses have an obligation to remunerate or pay them.
Sikhumbule ukuba umlandu wabo abaqhathi ukuhlawula lezi zisebenzi, njalo kungakunjongo yabo ukuba zilahleke le misebenzi lezi zisebenzi. Kungaphezu kwamandla abaqhathi lokho nxa kuthi kwenzakala, ngoba kuyabe kungasi mtando yabo ukuba kube njalo. Sekubangela i-lockdown kanye lomkhuhlane osekubangela ukungasebenzi kuhle kwamankampani. Abaqhathi bazimisele ukuba izisebenzi zingaze zalahlekelwa imisebenzi njalo kungasi mtando yabo nxa sekuthe kwahamba ngenye indlela.
Umre futhi isicelo sabo njenge-MCOS kuhulumende yikuba aphange agcwalise isithembiso sakhe sokubumba isikhwama semali yokubancedisa.
If they can access that fund that could save,
kungasiza lokho ukulondoloza imisebenzi eminingi kakhulu xa osomabhizinisi sengenelisa ukuyithola leyo mali. Sikhangelele ukuba umphathintambo wezemali aphange akwenze lokho, akube yesobona ukuba bazayithola njani abamakampani leyo mali ukuze benelise ukuyisebenzisa ukulondoloza amabhizinisi abo kanye lokulondoloza imisebenzi.
Emazwini akhe awethulele uZulu ekunanzeni usuku olwe-International Workers Day, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukutholisa isebenzi iholo elingabaphilisa, kodwa esehluleka ukukwenza lokho ngenxa yezizathu ezimbalwa ezigoqela ukuqonga kwesisindo semali yakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Le yiStudio 7 esakazayo eseZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ku-Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele, kodwa likhumbule uhlobo, ngenxa yodubo le-coronavirus asenelisi ukulinyisa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya. Kangile kwezivela kwamanye amazwe namafitshane siziphiwa nguSithandekile Mhlanga.
Kwezivela kwamanye amazwe namafitshane abalela amalungelo entatheli zindaba emhlubulweni weWest Africa bathi intatheli zindaba ezilova kumbe zisakaza ngodaba lwecoronavirus zihlaselwe kakhulu njalo zibotshiwe. Kodwa bathi lanxa lokhu kusenzakala isigaba lesi sesinemithetho engcono eyokuphatha intatheli zindaba kusukela ngomnyaka ka-1919. Ilizwe leCameroon selesule iziqondiso zokuthi abantu behlale ezindlini ngendlela yokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus lona eselivulele abayinkulungwane lamakhulu ayisitshiyagalolunye 1900 njalo lahlasela abangamachumi ayisithupha lantathu.
Ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukwenza ilanga lokwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo ele-World Press Freedom Day elingenzwa ngesonto lonyaka, intatheli zindaba zithi ukumela iqiniso kuyazincedisa ukuze zilobe indaba zingayimelanga gcele loba ukwesaba. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ngesonto mhlaka-3 wayo nale nyanga kaNkwenkwezi, eleZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga le-World Press Freedom Day phansi kwendilimba ethi Journalism Without Fear or Favor. Lokho kuza ngesikhathi intatheli zindaba kweZimbabwe zisithi ziyahlukumezwa lapho ziqhuba umsebenzi wazo. Umnumzana John Masuku intatheli zindaba elodumo uthi intatheli kumele zisebenze ngokwezinzileyo ukuze zihlonishwe ngohulumende lozulu.
Ngibona ngazani umsebenzi wethu lo wokusakaza lo wokuloba nxa siwenza ngendlela esafundela ngayo uzaqhubekela phambili. Kodwa-ke kumele sibe phambi kwalabo abahaza amanga ngokuphangisa ukuthola iqiniso siphumise izindaba thina masinyane, ngoba okuningi okwenza ukuthi amanga asabalale yikuthi kwelingela iqiniso. Njalo kumele sikhuthaze labo abalombiko, labo abanobufakazi baphangise ukubuso kwinhlanganiso zezindaba ezifana lezethu ezikhuluma iqiniso.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Faith Ndlovu owenhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe, VMCZ.
Amandla okuthi sikhulumisane lalaba abaphethe umbuso esingathi ngama-duty bearers. So imedia ine very important role in society ukusinika information eqakathekileyo that we need to hold to account those who are in power.
Umhleli wephephandaba lenyuzimbabwe.com umnumzana Nkosana Dlamini uphatha ngezinye inhlupho ezibhekane lentatheli zindaba.
Ziningi indaba ezenza ukuthi intatheli zingatholi ukukhululeka ekusakazeni kanye lokuloba indaba. Sizakhanya lendaba ezifana lokuthi intatheli ziyakhangela ukuthi ziloba ngobani elizweni, ikanti lowo muntu eziloba ngaye umuntu losikhundla mhlobo bani. Zinanzelela ukuthi abezombangazwe kakhulu intatheli ziloba ngabo kakhulu, ikanti laba bantu abezombangazwe ngabantu abalezikhundla, ngabantu abesabisayo njalo abenelisa ukusebenzisa imithetho kanye lezikhundla zabo ukuthi zenelise ukuhlukuluza lezo ntatheli.
Isikhulumeli senhlanganiso ye-Young Journalists Association yoja umnumzana Leopold Munende uthi olunye udubo yimithetho eselizweni.
Inkinga yemithetho nxa sesikhayela ukusebenza kwentatheli izindaba eZimbabwe, kule mithetho eminye esabekayo yenza kube nzima sibili ukuthi intatheli izindaba zisebenze. Okwakhathesi siku-lockdown kule statutory instrument eyarelizwayo ngupresident Emmerson Mnangagwa ethi nxa intatheli izindaba zingabhala into abayithi fake news bengakuvalela okwe-20 years. Lokhu kwenza kube nzima manje ukuthi thina sibhale ezinye indaba esiyake sikwazi ukuthi zingabe zenzakele, ngoba sesisabuthi uhulumente uzathi i-fake news bekuvalele 20 years.
Ilanga le-World Press Freedom Day elabekwa yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations linamba minyaka yonke ngoNkwenkwezi ngendlela yokuveza ukuqakatheka kokwethula kwezindaba ngokukhululekileyo kungena migoqo ebekelwa intatheli zindaba njalo zingahlukumezwa. Ngimele 27 Harare, ngumlondolozi Ndlovu.
Abenhlanganiso ezimele ababalisi elizweni kanye labazali bakhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba angenele kudaba lwezemfundo ngalesi sikhathi sokulwisana lokusabalala komkhuhlane we-COVID-19 ukulondoloza impilakahle yababalisi leyezifundi lapho zivulwa izikolo ukuze zingabe zabangenye ingxenye yalabo abasabalalisa igciwane elizweni. UMoses Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sicelo siza ngesikhathi izikolo sezikhangelelwe ukuba zingavulwa yiloba yisiphi isikhathi ngemva kokuba ikhefu seliphela njalo ilizwe selibanga emaphethelweni ohlelo lokungahambihambi lokuhlala emakhaya olwe-lockdown mhlaka 3 Nkwenkwezi. Izikolo elizweni bekumele zivulwe mhlaka 5 Nkwenkwezi kodwa uhulumende uthi zizophuza ukuvulwa ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA umnumzana Tapson Nganunu Sibanda uchasisa ngokubenze benze lesi sicelo.
Sazise umongameli welizwe ukuthi aluba izikolo zivulwa sifisa ukuba avulele ukuqhatshwa kwababalisi ilizwe lonke njengesilinganiso somthetho. Selokhu uhulumende wama ukuqhatsha ababalisi ngesizathu sokuswelakala kwemali yokubhadala iholo, ababalisi bazithola besengozini yokuthola lo mkhuhlane lula ngoba umbalisi munye uzithola eseqondane lamaklasi amabili alabantwana abayi-8 kusiya phezulu. Kube kanti ngokomthetho oqondileyo kumele umbalisi abe labantwana abayi-40 kuphela.
Abenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bona bathi kumele zivulwe isiphelile leyo coronavirus. Isikhulumeli se-R2s umnumzana Nation Mudzitirwa uthi bafuna ukuba zivulwe ngezigaba ukwenzela ukuba kungaze kwaba lokuminyana kwezifundi.
Qale ngabafundi abazabhala imhloliso. Njenge-R2s sikhangelele ukuthi uhulumende avule isikhwama ese-Education Equalization Fund esizancedisa izikolo ikakhulu ezisemaphandleni ezingela getsi nalokho azenelise ukufunda ngokomoyeni okuthiwa yi-e-learning.
Omunye wababalisi abafundisa emaphandleni umnumzana Thomas Hadebe uthi kungaba kuhle nxa uhulumende engathola imali yokusebenzisa ukuthi abantwana bonke bahlale ezikolo.
Ngeleyo ndlela singawuvikela umkhuhlane ukuthi bengasuki lawo ngemakhaya beyoletha esikolo besuka la esikolo njalo beyohambisa ngakhaya. Kunzima ukuthi sivule isikolo kodwa siyafisa ukuthi sizivule isikolo kodwa sizazivula nxa uhulumende wethu esekwanisile ukufaka amanyathelo aqinileyo ukuze lathi sikwanise njengabantu sivikele labantwana bevikelele ukuya ezikolo.
Kwasekelwa njalo ngomunye wababalisi umnumzana Nyathi othi uhulumende kumele aqale adinge eminye imizamo yokwenqabela ukusabalala kwaleli gciwane.
Kule ndaba eyokuhlala e-social distancing ukuthi umntwana nomntwana kumele ebe le-deski lakhe. Sizakhangela ukuthi izikolo zingaki, abantwana bangaki, bazahlala njani. Lizathola ukuthi kulezinye izikolo ezincane ezisakhiwa azilayo le furniture, azilayo i-capacity yokuthi kube le-furniture naleyo eyokuthi abantu benelise ukuhlala social distancing. Of course siyayizwa indaba yama-exam classes ukuthi kulama-coursework lani, but is it worth taking i-risk yangkhona ngalesi sikhathi esikiso?
Umfundisi Wison Dutch we-United Evangelical Church in Zimbabwe uvumelana lokuchiwo ngababalisi.
Parents are the major stakeholders in every school. There it is very important for them to be consulted.
Abazali yibo uhlangothi olukhulu kungakho kuqakathekile ukusebenzisana labo kule ndaba. Kumele njalo kuvunyelwane ukuba lezo mali ebezihleliwe ukuba zisetshenziswe kusukela ngezibandlela kusiya kumpalakazi zisetshenziswe ukudinga impahla edingakalayo ekulwisaneni nalo mkhuhlane. Ubaliswa ukutholiswa kwamanzi ahlanzekileyo ezikolweni, sepa lokunye okuningi okudingakalayo.
Say water, soap and all other things.
Umsekelo omphathintambo wezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Edgar Moyo utshele intatheli zindaba kusukana isanda kwedlula ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa nguye olamandla wokubetha usuku lapho zizovulwa khona izikolo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kuhoza Friday lamhlanje sihamba leqembu elicula umdumo werumba elisacathulayo iLosamu Express, lona elisanda kwethula idlaladela lakuqala.
Wena lesihloko esithi umalayitsha. Untungamelo ngomoya weStudio 7 usethulela lolu daba.
Iqembu leli likhokelwa insizwa edabuka ePlumtree uMandla Msimanga njalo lihlabela likwele South Africa. Nangokumsimanga echasisa ngembali yakhe.
Into kumculo ngiqale kudala mpela ngomuntu vele odlala ikatari kakhulu odlala isiginci. So ngiqale ndlalela abanye abantu ngaqhubeka ndlalela abanye abantu. Kwathi manje ngalolo unyaka esikiyo nje ngasengiqalisa ke elami iqembu kuthiwa yiSamu Express. So besicela oyabe funa ukusupporta ngakhona ekuthanda lathi obabe funa ukuyenza into zemshado obenza nabale mcimbi nje ngiyakwenza konke lokho.
Indala deleli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi umsebenzi, ukukhula kanye lale ethi ukujola. Kuyini ongakutsho kubalandeli Msimanga?
Abangatheni amafunkhungu loko kuthengiswa emgwaqweni ngoba kuyasiwisa kakhulu ngasingabaculi. Siyayenza into ezinhle ekugcineni kwakhona kugcina sikudleka thina ezikhwameni zethu ngoba isidile lima siripota ngemali ephezulu kakhulu.
Ukuthenga idlalate lenu balithola njani?
Oyabe funa mhlawumbe yabe le mcimbi olani efuna ukusikonekta ngu 0612659640. Mawufuna uya WhatsApp, mawufuna ufone uyalithola ke CD.
Likhumbule ke balaleli ukuthi leyo nombolo ngeyakwele South Africa. Uphuma ke enkundleni uMandla Msimanga leqembu lakhe leSamu Express ngale ekaMalaita ethi maphokothela.
Ngokwesikani wathi sikhangele ebesihamba phambili inani lasebefunyanwe kule gciwane le-coronavirus emhlabeni jingelele liqinise laya kwizigidi ezidlula ezintathu 3,332,894 eZimbabwe lokho bengamashumi amane 40 abafunyanwe belalo. Sikugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPatrick Jeremiah isithi libe lempelasonto elithubile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.